iDepartment of Social Welfare ukurume iqiniso vayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikuruma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nekubanika ngo-October 2019. November, December badlala bengela kudla, badlala belambile. Kathesi bayabuya everyday abadala bebuza kansela ukudla thina sesilambile siyenze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala, that's the staple food. And ngathi sathola ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayithanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonokho umumbu. But kathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni. Abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyikuyini. Abantwana abanisela ukuthi hani sikale sahamba sayethengisi. Sayethengisi inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga. It will be gross abuse. Ngabantwana besikolo primary going kids ngase behamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezizwe ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers. Kuya kungasarayithanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi nengomo. Kulumakanje kuphumile lokho kuthi maye bakufaka phansi kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakhangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani but sibambane njengesizwe. Silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapu. Ema-shops izinto ziyadura. Ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi bezikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abanazo izimali. Sokunzima kakhulu. Sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye baphake amakhanda ndawonye because akula into e-right ku-education izinto azimanga kuhle. Ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even ezikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali. So akula into ongayipointa elizweni ukuthi lapha yikho ku-right. Ithi benganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady. It was like isikhethi ahlala laye kukansi uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhotisa ngeyokuthi usebenza eyedwa. But I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-addressa uyasi-addressa asitshela akula muntu uzakufa lenjani. But time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona.